Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ichona njani mthwakazi omuhle zulukandaba siyalamukela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngolwesihlanu mhla ka 15 kumpalakazi 2017 igama lami ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF lenza umhlangano omkhulu we-Extraordinary Congress.
Umongameli asibambanele nabo kwabafundisa abantu into zihambe kuhle ngoba ibandla likhulu umuntu wonke bathi uwesikhitaaziprojalaeokuwawuhlindekala kudala.
Ibandla le-African National Congress kwele-South Africa selidinga umkhokheli webandla lelizwe le-South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF lenza umhlangano omkhulu eHarare we-Extraordinary Congress lamhlanje ozakwenza ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abe nguye ozalikhokhela okweminyaka embalwa elandelayo. Umnangagwa owahluthuna intambo zombuso kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe ukhangelelwe ukuthi uzamela ibandla leli leZANU-PF kukhetho oluzayo. Umnangagwa usanda kwethula umbiko wakhe oqakathekileyo lamhlanje emhlanganweni lo. Okwamanje sixoxelo uMnumzana Joseph Juma okudalele ZANU-PF Congress ngokwenzakala khona ngale eHarare.
Umongameli ufake egcekeni ukuthi bona asibambanele nabo kwabafundisa abantu into zihambe kuhle ngoba ibandla likhulu umuntu wonke bathi uwesikhitaaziprojalaeokuwawuhlindekala kudala.
Ye, kodwa nxa sesikhangela sibili Baba Golide, ubona njani ke iCongress leyi izanceda njani abantu bezimbabwe?
Izanceda kakhulu ngoba yabona into esikhona lapha yokuthi yona iZANU-PF ibandla elibusayo. So iZANU-PF yiyo eforma i-government futhi. Manje nxa iZANU-PF izidabukene isilwa, kutsho ukuthi yona even izinto zomkhonomi ziyama ngoba abantu babe sebebhizi beconcentrate amandla bekulweni lekuzivikeleni bese besekela umsebenzi wokuthuthukisa ilizwe, umkhonomi welizwe. So nxa iCongress le ingafika esigabeni sokuthi sibabanise abantu bonke, then it means that abantu bonke-ke i-energy yabo sebeyifocusa-ke ekuphumeleleni kwani komkhonomi weZimbabwe. So it's a very important step, ihlandla eqakatheke kakhulu, sekumele libanje kuhle kakhulu ukuze kube lo mayano nalowo, kube lo moya wokusebenza ndawonye nalowo oza ukuthi kona ku-translate futhi kuhulumende ukuthi abantu basebenze bendawonye.
Ye, siyabona njalo-ke abantu bathi njengoba lifuna ukuthi likhethe umongameli Mnangagwa ukuthi abe nguye phela ozancedisa kukhetho lukamongameli, bakhona bathi kungazani kakhetheki kangako, bayasolasola. Pho-ke ungabatshelana abantu?
Abantu vele sengani boshala besola. Umuntu vele nxa edaliwe kaninginingi ufuna ukuhlala esola, kunanto enhle vela angayiboni senzakala. Kodwa mina ngibona ngani kuthiwa bekuyisikhathi sokuthi ngabe sike sinike umnumzana ubaba Mnangagwa ithuba, i-chance ukuthi naye asebenze asiqhubele phambili, siye phambili. So mna ngibona ngani kuthiwa abantu abake bengene ngumoya okungasoli, bengene ngumoya othiwa asikhangeleni into sisiya phambili. Mina ngokubona kwami mina ngantwa uma umethe izinto ezimnandi, uma umethe izinto ezingasivusa ngoba nokwana kwana sesiphuma from i-isolation sesingenja amazwe onke, yinto eqakatheke kakhulu kelela. So singakwenza khona kubana then we begin to be in the global family, which means ukuthi sesiphila lamazwe onke nani yemembeliva gabo sabe sizwanana kungasela kuthethisana every time laba sebhitheni sesingasathethisani. Anto bona yinto emnandi nana, yinto evele idingakala kodwa besiyiswela, besiyishoda isimwini into yelana. So bona nta nge-step zonalethi kuphela asimsekeleni ubaba Mnangagwa.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF osemhlanganweni weZANU-PF Congress khona ngale-ke eHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kwethula umbiko wakhe oqakathekileyo, ake sizweni ukuthi uthini.
We must now for a fight retain so order to repair the party and regain the trust of the people. We have for long equations where the deep and ecstasy has become a revolutionary. Who has infiltrated our party rank 5. In this regard, war veterans, there's a big role to play. They are not expendable. Their value for their value far exceeds the numerical value of their vote. We should give them a pride of place, appreciating the sacrifices they made in the past, valuing their current role in socializing the youth on the party norms and efforts as we chart a course for the future, well embedded in the same foundations of our past. I thus urge the party to manage intergenerational transitions so the spirit of the struggle is retained and the first one is a living tradition. Comrade delegates, I urge the party to introspect and self adjust in conformity with the principles and generous frontier. In this regard, Article 2 of our party's constitution outlines the end of the objectives of our party as in the earlier bid to oppose resolutely tribalism, regionalism, nepotism, corruption, racism, religious fanaticism, xenophobia, and elected intolerance, discrimination on grounds of sex, and all forms of exploitation of men by men in the Bible. In line with this instruction, therefore, my ascendance to the head of the party must never be interpreted as a defeat of one faction and installation of another. My presence should not be perceived as a right.
Ye loke ngumnumzana Emerson Mnanga kwa okhuluma khona ngale ke kwe Congress kubandla le ZANU PF lapha kwenza khona umhlangano lokhuluma ngakho lapha ukuthi abantu kumele balwisane lokuningi ungazani kubhidliza ibandla leli okunye khulume ngakho kakhulu ukuthi abalwa impi yenkululeko kumele ukuthi bangene ku ZANU PF bonke basebenze kadalala ukwenzela ukuthi ilizwe lithuthuke ngemfanelo uthi basebenza sibili abantu bezanu PF abalwa impi yenkululeko. Uphinde njalo wakhuluma ngokuthi kumele ukuthi abatsha labadala basebenze ndawonye ukwezithi nxa kusuka abanye kungena abanye ukwezithi kusebenzeke kakhulu. Uphinde njalo wakhuluma ngokuthi kulalokho kuthiwa inketabejabi kumele iphele. Kuzobuya njalo lokuthi kulalokho kuthiwa-ke i-corruption kumbe ukufumbathisana ukuthi lakho akulunganga ngakho kumele kulwisane lakho. Silenhlela ngoba sesixhume khona manje intatheli izindaba yethu uMavis Gama khona ngale kubandla le-ZANU PF iCongress yabo. Siyakwamukela uMavis Gama kuhlelo.
Ngiyabonga, lithola njani mlaleli? Yebo, kambe singapha ngasemhlanganweni omkhulu we-Extraordinary Congress we-ZANU PF oqhutshwayo namhlanje. Lo mhlangano uza ngemva kokuba ibandla le-ZANU lapholithi bebizelela umhlangano baphambilini keziphiciphici ezithe zaba khona ngesikhathi umongameli Robert Mugabe eseseyiyo inkokheli eseseyiyo obelikhokhela leli bandla. Kufunwa ukuthi kukhethwe inkokheli entsha, sekuxotshwe abanye ebandleni okubalisela yena uMnumzana Emerson Mnangagwa. Kwasekufika neziphiciphici-ke abakubutho basebethatha bahluthula intambo zombuso. Kulapho-ke uMnumzana Mnangagwa asuka wakhethwa khona ngabohlangothi le-Central Committee ukuthi abe nguye okhokhela leli bandla kuze kuthi sekuyiwe ku-Congress ezayo. Emveni kwalokho wakhethwa njalo ukuthi abe nguye oza kuba ngomela ibandla leli kukhetho oluzayo. Injongo yalo mhlangano kakhulukazi ngeyokuthi bakutsho ngokusemthethweni webandla le-ZANU PF ukuthi ngempela uMnumzana Mnangagwa nguye osengumkhokheli webandla njalo enguye njalo phela uhulumende. Kukhangelele njalo ukukhethwa inkokheli yabesifazane njengoba ethilo uMnumzana Mnangagwa izolo esithi uhla ngothi zabesifazane beliphazamiseke kakhulu, kungakho kuyadingeka ukuthi ikhethwe inkokheli yabesifazane. Konke lokho kuzakwenziwa kulo mhlangano wanamhlanje. Kukhangeleke njalo ukuthi uzabetha amagama alabo okumele babe ngabasekeli bakhe ebandleni. Abasebenzi bakhe kuhulumende izakutsho lokho, lokho kusemandleni akhe. Ngasikhangela isisekelo sombuso sebandla leZANU-PF, nguye onamandla okubetha amagama okuthi ubani ozakuba ngumsekeli wakhe. Baningi abacabangela ukuthi omunye wabakubutho, inkokheli yabakubutho obekhokhela nguye umkhokheli wabutho, nguye umsekeli wakhe. Kucabangela kwabantu
ye, kodwa loba kunjalo
luhlangano lo olanamhla.
Ye, nxa sisikhangela-ke khonapho-ke Mavis Gama, ubona ngazani-ke ukwethulwe ngumnangagwa abantu bakuthethe njani?
Abantu bakwemukele, kodwa ngizathi ngazise abalaleli ukuthi ubakhuzile abalandeli bebandla. Bekuhlatshelwa ingoma zokumdumisa nezokumhaya, kodwa yena ubakhuzile ngendlela yemuntu omdala esithi yena angathanda kakhulu nxa abantu befuna ukumdumisa bahlabele ingoma yelizwe, loba ingoma ezazihlatshelwa empini, hatshi ukwenza lokho okwakusenziwa ngesikhathini likamongameli owayengumongameli uRobert Mugabe. Ungazanga ukuthi bhadla, kodwa uthena ungumkhokheli womuntu wonke, njalo injongo yakhe ukuthatha lesi sikhundla sokukhokhela ibandla akufiki ukuthi kuphakamisa elimicele umacele lawo kade lisana, kodwa ukuthi akhokhele ibandla. Njalo injongo yebandla kumele ikhangele hatho kwebandla kuphela, nokuthuthukisa umnotho kube libandla elethukile kunalelo kade likhokhelwa uRobert Mugabe.
Ye, kodwa ngamafitshane Luzi, ngamafitshane Mavis Gama, umhlangano lo uphela nini?
Awusazwakali kuhle. Umhlangano okhangelele ukuphela namhla yilona langa lapho kuzakhethwa khona inkokheli, kwenziwe yonke imicimbicimbi edingakalayo.
Ye, siyabonga, siyabonga kakhulu.
Abantu babe sebephindele emakhaya.
Ye, siyabonga kakhulu ke lo Mavis Gama okhonakale-ke eHarare kuCongress yeZANU-PF. Ye, kusenjalo-ke uZulu uthi umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa kufuze ukuthi asebenzise iCongress yebandla lakhe leZANU-PF ukuthi kuqedwe izenzo zebandla lakhe ezokubongana ngezokunikezana izikhundla kuhulumende kulokunikeza abazi umsebenzi. UGibson Bebe usadulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-Congress yeZANU-PF eqala namhlanje eHarare ikhangelele ukwamukela uMongameli Mnangagwa njengomkhokheli waleli bandla esekelwa izigaba zonke zelizwe ukuthi alimele kukhetho lokudinga umongameli lomnyaka ozayo 2018. Isakamuzi seHarare uMnumzana Wellington Mkanayire uthe ukubongwa ngokuphiwa umsebenzi kuhulumende sokuvele kwaqalisa ngokuphiwa kukaMajor General Sibusiso Moyo osengumphathintambo wezobudlelwano namanye amazwe omhlaba kanye lo-Air Marshal Prince Shiri osebona ngokulima. Njalo akusoze kumangalise ukuthi uGeneral Constantino Chiwenga akhethe ukuba ngumsekeli kamongameli.
Umhlangano wanamhla weZANU-PF ngokusekela lokupha amandla kuMnangagwa njalo ngokupha umvuzo kulabo abamncedisa ukuthi ebe ngumongameli, singakhangelisisa amasosha anjengo-Eparanshiri labo SB Moyo labanye abanjengomatendedana obo umvuzo sebawuthola, sekusele ukuthi sibone ukuthi uChiwenga bazamenza uVice President yini.
Ingcwethi ecubungana ngezombusazwe uMnumzana Richard Mawomva uthi kumele sikhangele lomhlangano njengendlela yeZANU-PF yokukhumisana umlotha ngemva kwengxabangxoza ebisibambele libandla okuqale ngokuxotshwa kukaMnangagwa langokukhishwa kukaMugabe esikhundleni.
Kuze sizwisise li-Congress njengendlela yokuthi ibandla kathesi selikhothisana umlotha ngemva kwengxabangxoza esike sazibala emaphepheni ukuthi beziphakathi komhlangano eziyizo njalo eziyenze ukuthi umhlangano udinge ukuzibumba kutsha ngokubeka uEmmerson Mnangagwa njengomkhokheli walelo bandla.
esinye njalo isakamuzi seHarare unkosikazi Sithandazile Moyo uthe yena ukukhishwa kwaMgabe kushiye iZANU-PF ime kahle njengoba wayesethethe ibandla leli walenza elakhe. Uthe osokusele ukuthi uMnumzana Mnangagwa abambanele labo abaqhashileyo ukuthi basebenze ngenjongo enye ngoba sehle wakhanya njengomuntu ongathandi ukudlalisa imali ngokuquma isikhathi seCongress.
iZANU-PF without uMgabe, I think izaba iZANU-PF engcono kakhulu, because when we look at indlela uMgabe akade senza ngayo, iZANU-PF ibingaseyiyo party leyana abantu akade beyazi efaka amaneeds abantu phambili and all.
iCongress yeZANU-PF iqala okusemthethweni namhlanje eRobert Mugabe Square eHarare isiyaphela ngomgqibelo lapho izigaba zonke zeZANU-PF ezizaveza usekelo lwazo kuMnangagwa ukuthi azimele kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Ngezikhathi zikaMgabe lomhlangano wawusenziwa iviki yonke. Ngimele isitudio 7 seHarare, nguGibson Pepe.
Kusenjalo-ke izakhamizi zakoBulawayo zimelele ukuzwa ukuthi kuyaphumani emhlanganweni webandla leZANU-PF. Abanye bathi bafisa ukuthi umhlangano lo uthathe isinqumo sokuthi izabelo zibe lozibuse njengalokho okumemethwe yisekelo sombuso welizwe. Intatheli zindaba yeStudio 7 Anastasia Moyo usethulela lolu daba.
Abanye abantu abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathe kuyingcosana okuzaphuma emhlanganweni lo ngoba ibandla leZANU-PF alidlelani kahle labantu beMathebeleland kanye leNkabazwe. Umqondisi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo oluntu eAbameli Human Rights, uMnumzana Thinei Mkhwewa, uthe ukhangelele ukuthi umhlangano lo uthinte udaba lombuso wezabelo.
Okuqakathekileyo abantu abangani bayakunakanela abakufunayo okungaphuma kuCongress le yikuthi iZANU itsho ukuthi ayisoze yenze i-violence towards the elections. They make a resolution that a number of corrupt leaders should be arrested.
Abanye abantu balombono onjengokaMkhwewa loba nje bethandabuza ukuthi umhlangano lo uzasungula uZulu ebunzimeni abhekane labo. Ingcwethi zombusazwe zithi uZulu uthiye indlebe emelele ukuzwa ukuthi uMnangagwa uzabenzelani. Enye yengcwethi lezi uMnumzana Efincube uchaze ukuba abantu bakhangelele ukuthi kwethulwe umbuso wezabelo ukukhumisana umlotha ngodaba lombhuqazo weGugurahundi kanye lokuthi bathole imisebenzi.
Zintathu izinto eziyabe ezikhangelelwe ngabantu beMathebeleland kuCongress yeZANU-PF uma izaba lomehluko kulezi ezinye zibe ezokuchitha isikhathi nje. Kumele iphumele lokucacileyo ukuthi i-devolution of power iyaba khona, ibuye iphume lokuthi iGugurahundi iyayilungisa, ibisiphuma le ndaba yemisebenzi, ukudalwa kwemisebenzi, ukuvuselelwa kwe-economy ukuze abantu basebenze ngendlela efaneleyo. Nxa zona lezo zinto zontathu zingezwanga, iCongress le iyabe ukuchitha nje isikhathi ngokubuya bengakhulumi lokho okufunwa ngabantu.
Umongameli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthe akulalutho olubambekayo abalukhangeleleyo njalo umbuso wezabelo awungeke wavunywa libandla elibusayo.
Akula ngoqoqo ezadalwa libandla leZANU-PF ngemva kweCongress yabo. Loba abantu bekithi becabanga ukuthi iZANU-PF okhokhelwa nguMnangagwa izaba lomehluko ngoba kuntshintshe ikhanda, wangena elinye ikhanda mhlawumbe elilocuku loncindezelo ikakhulu ebantwini besiNdebele. Sinanzelela ukuthi iZANU-PF is a system. Ngokunjalo ngemva kweCongress akulanto akulamahluko ozayenzakala, kanti devolution of power abantu bakithi abakhohlwe ngokuthi iZANU-PF izabanika.
Abanye abantu banethemba lokuthi umhlangano lo ungaba lomehluko nxa kuqathaniswa ngokwakusenziwa ngowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe esakhokhela ibandla leZANU-PF. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m., lango 7 p.m. eZimbabwe. lisibamba kumakakasi athi 909 medium wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu leVOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of... Mtata lelithuba nje ngamafitshane ukuthi ngiqolise ukuthi siphuzile ukuthi silenzele lokuthiwa yi-live stream elithanda kakhulu. Kusenjalo ke ibandla elibusayo kwele South Africa ele-African National Congress kusasa liqala umhlangano omkhulu wokukhetha inkokheli entsha, ukuqela umkhokheli walo oza kuba umongameli welizwe ngemva kokhetho luka-2019. AbaZimbabwe abasebenza lokuhlala kwele South Africa bathi lakubo kuqakathekile kakhulu ukwazi ukuthi ngubani ozathatha intambo zombuso kulelo lizwe. UBenedict Nhlapo usiba lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg.
Amalungu ebandla le-ANC aseqalisile ukufika eNasrec eJohannesburg emhlanganweni nomalanga amathathu wokukhetha inkokheli yaleli bandla. Amehlo wonke atenhlo kumsekeli kamongameli uMnumzana Cyril Ramaphosa nowayengumgcinisihlalo we-African Union Commission uNkosazana Dlamini Zuma, okuyibo abahamba phambili kulabo abancintisa esikhundleni sokukhokhela leli bandla. Okuqakathekileyo ukuthi ozanqoba phakathi kwababili laba nguye oza kuba umongameli welizwe ngemva kokhetho luka-2019 okukhangelelwe ukuthi ANC yiyo ezanqoba. Incitshi kwezombusazwe usikhwixa mfundo Susan Boyson uthi kukhanya zindala zombili.
I think it is head to head.
Ngicabanga ukuthi kuza kuba kutshikile obhanqa, kumbe ngithi uNkosazana Dlamini nguye ozanqoba, kodwa umehluko kuza kuba linani elincane kakhulu.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi loba nje kuthiwa eyomdeni kayingenwa le bazayingena ngoba ukuthi ngubani obusayo kuyabathinta labo kakhulu. Unkosazana Ntando wenkosi Moyo ohlala eJohannesburg uthi ukuhlala kwabo eSouth Africa kuya ngohulumende ophetheyo lomkhokheli wakhe.
UPresident okhethwa uyasiaffecta njengamaZimbabwe ngoba yena le government yakhiba basetha ama-policies ukuthi bona bazokwenzani ngathi kweyama ezandleni zabo.
Umnumzana Innocent Ndlovu yena uthi kungangena umongameli ozabhidliza umnotho welizwe iningi labeZimbabwe labo bangazibona sebengomatshaya inyoka.
Ama-investors for example kungakhethwa upresident abangamfuniyo bona bangadecide ukuthi bona be-withdraw imali leyo sebeyifake kulelo lizwe. And then nabantu abanemsebenzi kulawo makampani obokunama-investors khona balahla imisebenzi.
Kanti kumnumzana Lungisani Mabuya uthi njengezizalwane zeZimbabwe bayibheke ngabomvu impumela yalo umhlangano.
Besicela nje sengathi mhlawumbe kusho ukuthi kungahamba kahle bonke nje ophethe odliwa idliwa yamukele. Sinethemba lokuthi konke sikucela elizweni laseNingizimu Afrika esiya kuphiwa kahle njengoba bekuphethe ubaba uJacob Zuma.
Ingcwethi zombusazwe zithi uMnumzana Cyril Ramaphosa nxa engakhethwa ulakho ukukhanga abezamabhizimusi njengoba ekhanya esazi ngezomnotho futhi eyizonda inkohlakalo. Ngakolunye uhlangothi bathi ukunqoba kwaNkosazana Dlamini Zuma kungahle kulifaka enkingeni ilizwe njengoba kukhanya evumelana lokuningi obekusenziwa uMongameli Zuma obese ulalise ngogedla umnotho welizwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Ye yeah, njengokucela kwethu sicela kakhulu sibili ukuthi lingene ebulenjini beFacebook lapho kade kumele kuliphoste khona inombolo zenu njalo libhale ufuna ukubhala ngokwenzakala kubandla leZANU PF lapha kukhuluma ngeCongress. So ke sila bantu abaningi sibili ababhalileyo njalo labanye asebekhona khonapha ke emsakazweni. Okuqala nguRebecca Bebe. Mama Bebe kunjani?
Kunjani?
Ye yeah, akusitshela ukuthi ungaphi khona?
Ngivela butswana.
Nge kunjani butswana?
Eh, kunzima khona kuphela kunxenga nje impilo.
Yeah, so wena ungathini ke ngakhona ukwenzakala kubandla leZANU PF? Bayenza umhlangano omkhulu sibili. Uthini ngawo?
Hey, angazi sibili kodwa ngicela lutshintsho nje kuphela kodwa kuphela njengoba kulokho kungena abantu abafanayo nje kuyafana nje kuphela kodwa sidinga utshintsho nje kuphela.
Utshintsho ufuna ukuthi ulubone lusiba khona ngolunjani?
Kakhulu esigabeni semali esingaba sinceda kakhulu bebisela izimali esigaba semali so kakhulu esifula lilizwe ma kungela mali elizwe akuphileke.
Ye kodwa ubona zani kodwa iZANU ingalungisa konke khonokho elikufunayo kumbe siyabe sesixoxela nje njengabantu?
Ayi kubane nje kuzixoxelwa nje kodwa manje kuyakhipha nje iZANU nje befake enye iphathi.
Hayi siyakuzwa kakhulu phose lokugcina mama.
Yeah.
Yeah, phose elakho lokugcina. Hayi, all right, bye-bye, sibongile mama, sibongile. Bye-bye. Ifoni yakhe kade ngazani sekiliza. Silobaba ke uShepard ecingweni khona manje. Baba Shepard kunjani?
Ewo shapile njani baba?
Ngiphile kakhulu. Isibongo mbani Shepard?
Shepard Ndlovu.
Yebo Ndlovini. So wena ubona njani? Kona kwenzakala kubadlala ezaniphefu.
Eh ngiyachakhala mphele na emathebeleni lapha. Isifuna kusibe lati ukuthi lati singabantu lapha emathebeleni.
Mhm.
Ngoba thina emathi lapha ngathi asifuna njengabantu lapha elizweni.
Eh.
Ngiyachakhala nje kwamanje lati nepo umongameli okhona engasizwela makuthi uyavumakala lati sibona ngathi singabantu. Eh kunjalo nje.
Ye, kodwa nxa sukhangela ubona ngizani ibandlela ezaniphefu lingenzelani kodwa abantu. Wena ngombono wakho.
Ayizolo.
Ibandla lezaniphefu lingenzelani abantu nxa ukuthi besenza umhlangano nje. Baphuma lani konapho.
Eh, umhlangano lo ngathi sikeza kahle impumi yala. Athi lapho lesifisi nje ukuthi sifike kahle ngoba nje ngiyakhuluma nje.
Mhm.
Kodwa hayi asazi njalo kwethembisa asazi njalo ngokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzok Ya, nasuna just training seven. Je, kana siwenze kanti abantu bethu befunda esikoleni, bethu funde enhle, izibhedlela zakhe izibhedlela kwenjalo nje. Yonke into ibenhle nje kubona ngathi ibizela ngabantu ngelela lamthokozile izibhedlela.
Mhm. Emathebeleni. Ye, kodwa ke kulabanye abakhuluma ngokuthi kumele izabelo zivunyelwe ukuthi zizibuse. Ubona zani umnanga kwe ngakuvuma khona?
Aya kuthembisi lokho lokho ngathi la ngoba nje hey ukuthi nje siyabusa ukukhuluma sabazana kodwa qinisweni nje labantu hey kunzima phela sinyaba kuyithe mandelele ukuthi la ngibona kungenzeka lokho.
Mhm. Hayi ke siyakuzwa kakhulu ke Shepherd, so ke akuphose elokugcina mfowethu.
Hayi lokugcina nje ngisho nje ngibe phambi kwakhiwe imigwaqo yakhiwe idolobheni labulawa nalakheli kwanje idolobho lesikole emakhaya le kwakhiwe izikole yabantwana befunde. Eh ngabe futhi abantwana befunde ngabantu abalimi babo ngoba abantu abethu abanye bafeyile esikoleni abafundisa abantu abangasebangakhulu abakhulumile ilimi ongayisiwo.
Eh so kuvame kanganani khonokho?
Eh hayi indawo eziningi nika ithunga kakhulu ngoba umntwana esikole uthi ufunda sanye efundisa iNdebele kodwa angeke akufake iNdebele ngoba ufundisa umuntu ongasiwo ilanguage yakhe.
Mm. So sizwa kuthiwa kubhakile khonokho, kubhake kanganani?
Hayi indawo yonke imathebeni yonke vele igcwele nje abantu bekhumishona nje ama-teacher ezikolo ivine ama-best certificate ama-home affairs umntwana uthele home affairs ngale umuntu olapho ikhumishona ma umntwana ethele i-best certificate so umntwana amaphumele mayebhala igama la alikho right.
Hayi
so lokho nje suka nje ukuthi ngabe umongameli akuyokubheka konke lokho kwenza kale kuningi.
Ye siyabuza kakhulu Shepherd, sibonge kakhulu ndoda.
Hayi ngiyabonga.
Yes, bona ke lapha ke ababhalayo Ambrose Pride Maphosa uthi sengikhona. Yes, akuzwa kakhulu. Kuzo sokubuya ke uhlanjiwe Sibanda sithole uthi opha mjinguri kulento ayenzileyo engazani kayithokozeli. Singazi ukuthi kungabe kuyini. Kuzobuya lo Noma Ekhabo uthi ye bantu kunzima esikubukeleyo lapha. Kuzobuya ke u Gift M Malubuseng uthi hayi iZimbabwe iyabhowa civil shame. Then kuzobuya ke Apostle Media Ndube uthi ubukele. Yes, yabonga kakhulu Dube ukuthi la ubukele khonapho. Uzobuya ke uShadrack Jones uthi qoki. Yebo uShadrack Jones, siyathaba ukuthi ungenele la kuhlelo. Simon Netta uthi lami ngibukele ngiseBotswana. Sesidiniwe vele ngebandla leZanu PF ngase safuni. So abantu ke bayakhuluma lingakhohlwa ke ukuthi ngo5 o'clock Zimbabwe time sabe sikhonapha ke sitshaya Zimbabwe Today. Liphoselani nombolo zenu ukwenza ukuthi sijabuleni sisonkeni njalo sixoxe indaba eziningi. Ye, so ke singakehlukani, sibona kade sikhokhela namhlanje. Ibandla leZanu PF lenza umhlangano omkhulu we-Extraordinary Congress kwele-Harare. Ibandla le-African National Congress njalo selidinga umkhokheli webandla lelizwe le-South Africa. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalelisa ngenjabulo ngoKips Dube. Lithone kahle.